Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 womvulo mhlaka 25 Nhlangula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
siyosiza kakhulu into leyo bevele kumele ingayenza khanda lapha eZimbabwe, into leyo izange Zimbabwe and asikhangelele ukuthi yenzakaleka again.
Ukuna bantu ababili abalimele engozini yokudubuka kwebomba emhlanganweni weZanu PF enkundleni yeWhite City kobulawayo ngomgqibelo. Abe commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC bathi ugwalo lwabalelungelo lokuvota elevoters roll laloba lungela mfanekiso yabantu lumqotho njalo luthembekile.
Uqalezo umbangazi emncane sibili eleminyaka elithumi nesiyanga nombili ngo-1962 bese velise phakathi kwezaphu. Usuka lapho wagcina esejoyina ibandla elalilitsha ngaleso sikhathi iZimbabwe African National Union, ZANU, August 1963, engomunye wabasunguli baleli bandla.
Lamhlanje sisungula inhlelo zethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka. Sizaqala ngomongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha eStudio 7. Kulabantu ababili abalimele kakubi engozini yokudubuka kwebomba emhlanganweni oZANU PF enkundleni eWhite City kobulawayo ngomgqibelo asebefile esibhedlela ngenxa yamanxeba abawathole kulesi sehlakalo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umphathintambo wesibhedlela sempilo umnumzana Leonard Mabande ugcizelele ukuba ngempela kuleqiniso ukuthi ababili laba babhubhele esibhedlela ngamanxeba okulimalela kusehlakalo sokudubuke embuthanweni lo. Njalo ngabesilisa abangabanye babangamashumi amabili lasitshiyagalolunye ababelalisiwe esibhedlela ngemva kwengozi le. Abanye abalimeleyo basesibhedlela se-UBH kanye leMatadei kobulawayo. Omunye walabo abalimeleyo osesibhedlela se-UBH unkosikazi Violet Muthi uthi usebuhlungwini njalo uthola uncedo ebandleni leZANU PF kanye lebandleni lakhe.
Ngiyagula ngalimala eralini, ngi-admitwe e-UBH hospital. Sengithole uncedo oluvela ebantwini abephatheni labe-chechi, lama-nurses, lama-doctors bayancedisa, lezihlobo labangane bayancedisa. Khathesi iphathi wasebencedisa, konke okungelaphisa kukhangelwe iphathi iZANU PF.
Okhangelele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka emele ibulawayo East ebandleni leZANU PF umnumzana Ernest Shora obevakatshele abalimeleyo esibhedlela uthi ngempela abantu laba abalimeleyo bezwa ubuhlungu kodwa iningi selikhitshiwe esibhedlela.
Sikubuhlungu kakhulu sisi wami, abantu laba bazobuhlungu kodwa okusithabisayo ukuthi we are having abanye abasedischargiwe and sokusela abanye like lapha e-UBH sokusela abangu-2 and they are showing good signs of improvements and ngiyacabanga ukuthi bazaphuma amasinya.
Umnumzana Shora wengeze ethi ukubhubha kwababili laba kulusizi kakhulu njalo yinto obekungamelanga yenzakale.
Siyosiza kakhulu, into leyo bevele kumele ingayenza khanda lapha eZimbabwe, into leyo izange Zimbabwe and asikhangelele ukuthi yenzakaleka again.
laloba kufe abantu ababili kwalimala abaningi akuzange kufake ilizwe kusimo sokwesabela ukuthi kungaqhamuka udlakela lwezombusazwe elizweni lonke njengemvama ngezikhathi zokhetho eZimbabwe. Abanye bayajabula njalo ukuthi isahlakalo lesi kasizange sibangele ukuthi uhulumende ahle athumele amasosha ndawana yonke obekungethusa abantu ngalesi sikhathi sokulungiselela ukhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile. Lokho sekudaba lunye. Umfanekiso kamabona kude owathathwa ngesikhathi kudubuka ibhomba enkundleni yeWhite City utshengisa ukuthi ngabe umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga engamanga kancane ebambe isandla somkakhe ngabe bangena engozini ngoba yiso isikhathi kwaqhubuka khona ibhomba leli elikhanya laphoselwa lapho okwakusuka inkokheli yebandla leZANU PF. Siqoxe lo wayengumphathintambo kahulumende umnumzana Chingadube ukuze sizwe ukuthi kwahamba njani.
Into yakhona ingakulamanga ukuthi khuyinto kambe njani ngoba akula muntu okade evele ekhumbula ukuthi kwenzakala into sokade sesikhumbula ukuthi uziyela ngekhaya nje kuphela kwaba ukuthi sethuka sonke manje-ke mina njengamadaba namasosha ngahle ngakhumbula ukulala phansi ngilale phansi manje unkosikazi wami usehotsha umoya wentole wabenza wafeinta wawela phezu kwami ngaye khonapho ukuthi kwenzeke njani akulalutho siyavuka khonapho sabona sokuthwelwa abantu nje nama-ambulensi befoke ezivotkeni sisea into yakhona yenzeke ngesiphangiphangi ukuthi ungeke ujoka uyabulamanga ukuthi yini owenza leyo
kuvidiyo khona lapho esiyibonayo sibona ungani isikhathi kusenzakala ubulukhulumisana lo msekeli kamongameli umnumzana Chiwenga ungasitshela ukuthi ukubone njani khona kwabanye bathi ngoyenza ukuthi asile ngoba kade ngena phakathi kwako kwinto kwakhona.
Hayi ngikhosikazi wami wade khuluma laye ayisini mina kade ngi-next to him kodwa ibonile kakhulu uvidiyo kakade khuluma lami unkosikazi wami yena owedlule ngasithi yaphambili manje wasephenduke sithi ukubingelela unkosikazi wami ekuqhawula khona phane ngawushiye waya phambili akakube kubi kolokhu ubuyele emuva ezokuqhawula yikho kungathi kumedile.
Wona amapholisa athini likelezwa yini ukuthi sebelobufakazi bokuthi kuhambe njani?
Hayi asikezwa sibili kodwa bayaxwayisisa nje kuthiwa baphakathi bomsebenzi bayaxwayisisa asikezwa ngomoyani ukuthi ngayo sitevela ngaphi konke sabe sikukhuluma nje sabe sisengezibithiyo.
Alo-ke ngumnumzana Chingadube ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Yebo 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 mtswaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318 ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA-Ndebele.
Umgcinisihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC unkosikazi Priscilla Chigumba uthi ugwalo lwe-voters roll ase ngiyaphinda njalo umgcinisihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC unkosikazi Priscilla Chigumba uthi ugwalo lwabalelungelo lokuvota i-voter roll asebelukhiphile yilo oluza kusetshenziswa loba lungela mifanekiso yabantu ngoba limqotho. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphume emhlanganweni owenziwa ngomvulo maziki wonke ngabezekhi labezindaba ukhetho luzoluqhutshwe. Unkosikazi Chigumba uthe amalunga ezekhi axwayiswe ukuthi bengakhiphi imfanekiso yamagama aku-voters roll bayabe besephula umthetho namalungelo oluntu.
Voters and or Zimbabwean citizens are entitled to having certain basic information included in the final voter roll.
Asivunyelwa ukukhipha imifanekiso yabantu abalamagama abakugwala abazavota kukhetho lwalonyaka. Njengekomishini sike sahlala phansi sahlaziya ngalolu daba sadinga kwamanye amazwe ukuthi angabe akwenza nalokhu kodwa saswela. Yebo, besike sathi sizayikhipha imifanekiso kodwa saziswe ukuthi kungabe yikwephula umthetho ukwenza njalo.
Okhokela ibandla elizimele elibona ngezokhetho ele-Elections Resource Center i-RRC umnumzana Dawanda Chinini uthi noba kunjalo i-voters roll yalonyaka kumele ihlolwe ngamalunga awenhlanganiso yamazwe omhlaba kanye labanye abazimeleyo ikakhulu kukhangela impumela nokukhonona okwabakhona ukhetho luka-2013 noluka-2018.
The current voters roll shared by the Election Commission remains under analysis. It needs to be scrutinized.
Ikhasi labazavota lonyaka olukhishwe yizekhi kufuze lihlolwe. Thina sizakwenza lokhu njalo bengibona lokhu bekuyabangcono ngabe izekhi isinike ikhasi elingakahlolwa sikhangele utshintsho olukhona phakathi kwalolu olungahlolwanga nalolu esizaluhlola. Sizahlola sikhangele okufana nokuthi lilotshwe njani njalo kungathatha isikhathi kodwa abantu labo bazabona ekugcineni ukuthi kuyabekuhambe njani.
Ingcitshi ecubungulayo ezombusazwe umnumzana Richard Mahova uthe uChigumba wenze kuhle ngokubeka bhadla udaba lwe-voters roll lolu njalo lokhu kukhonona ukuthi amalungiselelo okhetho aqhubekela phambili kuhle.
Umbiko sethu lwe-EZEC khomba ukuthi ukhetho luzaqhubekela phambili kodwa kuqakathekileyo ukuthi i-voters roll isikhona emphakathini njengokukhalaza okwenziwa ngamabandla aphikisayo. Nxa kulokunye okungabe kudingeka ukuthi kulungisiswe kuyabe kuzalungisiswa kodwa uhle ukhetho kufuze luqhubekele phambili. Yikho ke ngibona engazani lelinyathelo elithathwe ngusibalukhulu wezeke liqakathekile ukuthini liyayenza ukuthi isifiso sikaZulu sokukhetha umkhokheli omutsha singabuyiselwa emuva ngabanye abangabe befuna ukuthi nxa kungabe kule ngxaki u-voters roll ukuthi ukhetho lune.
Isikhulumeli se-Community for Development Initiatives in Zimbabwe, umnumzana Leopold Mnende uthe impendulo yezekhi ayiziseki njengoba imfanekiso yabantu ibingafaka engozini ngamanye amabandla ezombusazwe.
I-decision eyenziwe yizekhi ngumimjigumba le ukuthi abasoze befaka ama-pictures u-voters roll le e-analyzwayo siyakuthakazelela ngoba lapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi kulabanye amalunga ama-political parties angagcina sesitshayela abantu sebadinga ebabuza ukuthi bona bazavotela ngabo kufuze bevotele nga egcine sebatshaya. Yikho amboni ukuthi kule sizathu sokuthi sikhonone ngalokhu abakwenzileyo. Abanye singababona sebephunga ukwenzela i-politics kuphela just so that they get mileage. Otherwise for i-security yabantu le-privacy yabantu lokhu kuyafunakala especially lapha eZimbabwe.
Abezekhi bebekhanya bephathekile ngodaba lwe-voters roll amabandla aphikisayo ekhonona ukuthi ekhona okwamanje ilokuningi okuqakathekileyo okungekhoyo okukhomba ukuthi ikhomishini le ingabe incedisana nebandla le-ZANU-P F emizameni yokugcina ukhetho lwalonyaka. UChigumba ogqibe umhlangano nentatheli zindaba namhlanje ngokuxwayisa amabandla ezombusazwe ukuthi angaphatheki noma ukutshotshozela udlakela kwezombusazwe ngemva kokudubuka okwenzakele emhlanganweni ukukhankasela owe-ZANU-P F enkundleni ye-YTC Stadium kobulawayo ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, uGibson Bebe.
A Linga Kotla Uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 ntambama lapho isikhangela okwenzakala emhlanganweni yamabandla ezombusazwe lapho edinga usekelo lokuvotelwa ukhetho lwenyanga ezayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ozamela ibandla lezanu PF kukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa yindoda echazwa ngabaningi ukuthi ngumuntu wamazwi yamalutshwane lokukhohlisa izitha, kodwa uyacabangisisa lapho isenza umsebenzi wakhe okwenza amathuba akhe okunqoba kukhetho laloba kungasoze kube lula ngoba kulabancintisana laye labo abalosekelo olukhulu elizweni. UGibson Bebe usipha imbali kaMnangagwa.
UMnangagwa yena owazakala ngesitemo sakhe sokuthi Ngwena loba ibizo lakhe lezombusazwe elokuthi Garwe wazalwa ngoMpandula 15 ngomnyaka ka 1946 eZishabane idelobho elisabeleni seNkabazwe eZimbabwe. Wangena kwezombusazwe encane ngoba imuli yangakibo yayivele iphikisana lombuso kahulumende kaSmith. Isiphathamandla seZANU-PF njalo engunobhala jikelele webandla leli kobulawayo uMnumzana Munashe Mdutsa uchaza uMnangagwa njengomuntu ozithobileyo kusukela kudala.
Uqale ezombangazi emncane sibili eleminyaka elithumi lasitshiyangalombili ngo-1962 besevele esephakathi kwezaphu. Usuka lapho wagcina esejoyina ibandla elalilitsha ngalelo sikhathi iZimbabwe African National Union ZANU August 1963 engomunye wabasunguli baleli bandla ekhangelela ukuthi abantu bebandle behambe ngayo kusukisela ibandla liqalisa lize lifike lapho likhona.
UMnangagwa wahlangana lo wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngeminyaka yabo 1960 lapho amgcina khona ngakibo efundisa kwesinye isikolo kodwa esethuselwa ngabombuso wabahuquluzi benotho ngaleso sikhathi. UMnangagwa uthe esebona ukuthi abensundu babephethwe ngocuku waqala uhambo lwakhe lokuya empini lapho afundela ezebutho kwele Tanzania, China le-Egypt, wasephindela eZimbabwe esezolungiselela impi yenkululeko. Ngomnyaka ka-1965 wabotshwa wagutshelwa ugodo. Kwalamula inhlanganiso ezizela ilungelo loluntu ezingabo Amnesty International lensonto yeRoma ekhokelwa ngufather Ribeiro ezamncedayo ukuthi akhululwe ngesizathu sokuthi wayesemncane. UMdutsa uchasisa ngalokhu.
Kuthe sokungenela ababebona ngezelo bangenela abadala bebandla labanye ababebona ngendawo zokuthi abantu babotshiwe abantu abamnyama abansundu. Basibisithi hayi ngenxa yokuthi iminyaka yakhe ayikafiki iminyaka yokuthi umuntu engabulawa ngoba usesengumntwana omncane, wasenikwa ukuthi ihambe yohlala ejele okweminyaka. Waseva those ever under intolongo ezijiyejiyeneyo yokuhlanganisela iKami prison. Kodwa uthe esejele lapho ubelokhu esiya phambili ngezemfundo zakhe eqedisisa efunda ngencwadi. Wafika esikhathini sokuthi laye engomunye walaba abayephakathi abebefunda ecine eseqeqesha ngemfundo langama-programs ayenikwa khonaphana entolongweni. UMnangagwa ubengumuntu wathotshwa kakhulu bebahlukumeza lapha besentolongweni. Ukuhlukunyezwa lokuthotshwa konke kwakusenzakala lokhu besentolongweni kwakumenza waba ngumuntu oswela ukuthi azwe ngenye indlebe yakhe.
Ingcwethu ecubulwe ngezombusazwe uMnumzana Richard Mahomba uthe uMnangagwa ulembali ejulileyo kwezombusazwe okungenza enelise ukulungisisa lapho uMgabe aba lamaphutha khona.
Ngundoda olembali eqakathekileyo uma sinakana lapho esivela khona njengelizwe, njalo imbali yakhe iveza obala ukuthi ngomkhokheli olesifutha lokwakha isizwe ngoba ungomunye wabantu ababa lengxenye ekuletheni ukazibuse kuleli laseZimbabwe.
ngokugujwa kwempi yenkululeko eZimbabwe ngomnyaka ka-1980 umnangagwa waphiwa isikhundla sokuba ngumphathi ntambo obona ngendlela zokuvikela kwelizwe i-national security. Kuthe ngesikhathi kuqala umbhuqazo owegugurawundi lapho okwabulawa khona inkulungwane nenkulungwane zabantu basemhlubini noMandebeleni nenkabazwe, abanye bamethela icala lokuba ngomunye wabancanda iqinga leli lokushabalisa isizwe samaNdebele lapho atho amazwi okuthi babusisiwe labo abalala uhulumende kodwa labo abangasoze balalele bazajeziswa kwabulawa abantu abaningi. Kodwa yena uyakulandela lokho esithi yena wayengathi mkhulu webutho lo umongameli welizwe ngaleso sikhathi, esithi abantu kababuze wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Kuthe ngokubambana kweZANU-PF leZaphu isiba iZANU-PF ngomnyaka ka-1987 uMnangagwa waba ngumphathi ntambo wendaba ziphalamende lezemthetho. Ngomnyaka ka-2004 uMnangagwa wethesa icala lokufuna ukugwenqula umbuso kaMugabe kudaba olwanikwa isihloko sokuthi iTholoso Declaration, wakhutha kancane ukuba ngumsekeli kaMnumzana Mugabe. Ngo-2006 emhlanganweni weZANU-PF eGoromonzi lapho okwafakwa khona unkosikazi Joyce Mujuru, wasuka waya kwele-South Africa esabela impilo yakhe ngemva kokuxotshwa kuZANU-PF eseke wafakelwa neshefu ku-ice cream. Kodwa kuthe ngokungenela kwebutho kwezombusazo waphenduka esekhokhelela iZANU-PF, wagcotshwa mhlaka 24 Lwezi ukuba ngumongameli. UMnangagwa usezame ukwenza okuningi selogwaba kuleso sikhundla okubalisela ukuguga abamhlophe osomabhizimusi namazwe anjengeBrithani phansi kwesihloko esithi Zimbabwe is open for business. Ngimele isitudio 7 seHarare, nguGibson Bebe.
Lamhlanje abenkampani isiphala sokwenzakala ebulenjini abeGoogle South Africa bemanyene labenhlanganiso yeCites babe lohlelo lokufundisa intathele izindaba zakobulawayo ngokuzivikela emsebenzini ngesikhathi lizwe lilungiselela ukhetho. UAnastasia Ndlovu usiphala ludaba ngokugcweleyo.
Ukusebenza kwentatheli izindaba zivikelekile kuqakathekile ikakhulu ilizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho kanje. Isiga sokudubuka kwangempelansonto eWhite City Stadium kobulawayo senze limfundiso iqakatheke kulandela ukuthathelwa imitshina kwenye intatheli izindaba yaphendukiswa sekucitshwe izithombe lamavidiyo. Esinye seziphathamandla seGugu South Africa, uMnumzana Fortune Mgwili Sibanda, uchasisa ngesizathu sokuqhuba lolu hlelo.
Sibuye lapha lamanye ama-organizations, sizotraina ama-journalists, sibatshengisa ama-tools abangawasebenzisa nxa bekhava izindaba ngesikhathi sokhetho. Ukuthi sifuna ukuthi bebekwazi ukuthi i-inthanethi bengayisebenzisa kakuhle njani, ukuthi benike izakhamizi ngathi indaba eziyizo ngesikhathi lesi esiqakathekileyo esokhetho. Ngoba into sesiyinanzelela ukuthi sokukuningi okuphumayo lapha kwi-inthanethi, okunye kungabe kungamanga, okunye kungasoqiniso, abakuthi i-fake news. So sizama lapho ukuthi sibatshengise ukuthi bengasebenzisa njani i-inthanethi bengagcini labo ngingathi sebebhala nge-fake news.
U-Innovation Research Officer we-Sites kobulawayo uMnumzana Sean Ndlovu uthi kulandela isehlakalo sangempelansonto lapho intatheli izindaba ezithathelwe imitshina yabo ezinye zalimala, bakubone kuqakathekile ukuba bazihlomise ngokuzivikela emsebenzini.
Kade sincedane leGoogle sixwayisa sifundisa ama-journalist lapha akobulawayo ukuthi bengazivikela njani nge-digital security nxa impahla zabo zingathathwa kumbe zingalahleka, information ephakathi ingakwenza kube lula ukuthi ibona kahle nokuthi beziprotect.
Intatheli izindaba yephepha lezi chronic engenela imfundiso yabe Google unkosazana Andile Chuma uchasisa ngabakufundileyo.
Sifunde iGoogle South Africa usifundisile ukuthi sibe lokunanzelela kakhulu nxa sisabelana labantu ebulenjini information mayelana ngathi lezimuli zethu nokuthi sinanzelele kakhulu njengaba abezindaba njengabona izindaba ukuthi sitshelani abantu lokuthi sinanzelele imibiko efakwa ngabantu ku-social media kakhulu ukuthi iba lento ezingayisilo qiniso elipheleleyo sibe lokukhalipha nxa sesibhala izindaba zethu singathembi khonokho kodwa sithembe ama-official sources abazasitshela okulungileyo esingakusakazela abantu.
Enye njalo intatheli izindaba ye-Newsday umthandazo Nyoni obekulolu hlelo uthi ufunde okunenyi.
Mina njenge-journalist intatheli izindaba nazile ukuthi kulezi nsuku esiphila kizo isikhathi sokuthi kugcwele kuqhubeka singathi esingathi ama-fake news. So nxa ngingathola information ethile eyi-fake not ngiyiverifya. So sengikwazi ukuthi ukuthi information njalo ngiyiverifya njani ukuze ngithole information e-right ukuthi nikeza abantu information ezahambe basiphambili.
Isikhathi esinenyi kungaba lezehlakalo ezimbi intatheli izindaba ziyathathelwa imitshina uhulumende acishe umsebenzi wazo emitshineni kumbe ukuyibhidliza bangaphikisa kulokhu kulakho ukufaka impilo yazo engozini kumbe ukulimalela engozini enjengaleyo eyenzakale ekudubukeni okube khona enkundleni eye-White City Stadium ngomgqibelo. Ngenyanga ezayo mhlaka 13 Ntulikazi iZimbabwe ikhangelele ukuya ekhethweni ngakho-ke inhlanganiso lamankampani afana labo Google South Africa azama ngazo zonke indlela ukuhlomisa intatheli izindaba ukuba zizivikele emsebenzini ngalesi sikhathi esivame ukuba lenkinga ezinengi ezinjengodlakela lwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Imidlalo ehlandla elokugcina esigabeni sesibaya somncintiswano wezizwe zomhlaba iWorld Cup iqale namhlanje lapho iqembu elimela ilizwe liqoqa imidlalo ele Russia ebelincintisana le Uruguay lanqotshwa. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanje.
Iqembu le Uruguay yilo eliphushe liphezu kwesibaya sikagroup A ngemva kokunqoba ele Russia nge-3-0. Limpumela ithi iqembu le Uruguay lile miklomelo yitoba mune munye njengoba linqobe kuyo yonke imidlalo yezibaya eliyidlale kwisibaya sikagroup A. Iqembu le Russia lona liphushe lisendaweni yesibili lile miklomelo yisithupha. Njalo zombili Uruguay le Russia zizadlilela kwisigaba esilandelayo somncintiswano lapho izadibana khona lamaqembu azaphumelela esuka kwisibaya sikagroup B wona azadlala namhla ebusuku. Endaweni yesithathu engalaneni yesibaya sikagroup A kuleqembu leSaudi Arabia lona elitshaye le-Egypt nge-2-1 okutsho ukuba liqede lile miklomelo emithathu ukuthi ele-Egypt lizaphindela ekhaya lingazange lithole ngisho lowodwa umklomelo. Izwekazi lase-Afrika selikhangelele kumaqembu abalisa ele-Nigeria kanye lele-Senegal ukuba mhlawumbe yiwo angadlulela kwisigaba esilandelayo somncintiswano. Njalo ele-Nigeria lizadibana lele-Argentina kusasa emidlalweni yokugcina yesibaya sikagroup D. Intatheli izindaba ezemidlalo uNesh Mgogoyarira uthi abafana beNigeria babhekane lomthwalo onzima kakhulu.
Ngokubona kwami kuzaba nzima kwiqembu eleNigeria ukuthi liqhubekele phambili. Sikhangele iqembu abadlala layo iqembu eleArgentina abangazake bona belinqobe. Yebo kungenzakala kodwa amathuba abo hayi kukanye azaba nzima. Ngikhangele iqembu leArgentina badlala abalabo. Angibona zani eleArgentina lingagcina liyile liqhubekela phambili.
Iqembu leNigeria lile miklomelo emithathu ukuthi eleArgentina lilo mklomelo owodwa. Komunye umdlalo wesibaya sikagroup D iqembu leCroatia okuyilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yisithupha lizadibana nele-Iceland lilo mklomelo owodwa. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Kulabantu ababili abalimala kakubi engozini yokudubuka kwebhomba emhlanganweni wezanu PF enkundleni ye-White City kobulawayo ngomgqibelo asebefile. Abe commission ebona ngezokhetho abe ZEC bathi ugwalo lwe voters roll lubalelekile siludiba ke uhlelo lwethulo lamhlanje asidibane ninjalo kusasa igama uChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.